sisungulwa senzeni yi-mass movement. Amakomane singabantu abafundele ukuncedisa kakhulu kwezombusazwe. Yikho ke i-target yethu kakhulu kuba ngama-trade unions, kuba i-civil society, inhlanganiso ezisemakhaya, ezisemadolobheni, ezilabantu, lapho esikhuluma khona lobukhokheli, sibe sesingenisa ke izinhlelo zethu zokufundisa ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi kutshona ukuba ngumkomanisi. Ngoba umuntu angakuzwisisa ukuthi kutshona ukuba ngumkomanisi, kuba lula ukuthi sibe sesizwisisa ilizwe lethu esihlala kile ukuthi kuyini okumele sikwenze.
Wena uyaziwa njengelunga lebandla le-MDC. Ungasitshela ukuthi lisebenzelana njani lamabandla anjengabo MDC?
Ungananzelela amakomanisi indawo eziningi, ikakhulu elizweni lakithi le-Afrika, ezwekazini lakithi lase-Afrika, kazimelanga wodwa. E-South Africa, South African Communist Party, ilobudlelwano lebandla elibusayo, i-ANC, kuthi e-Swaziland, i-Communist Party of Swaziland, ilobudlelwano lebandla elilwela inkululeko e-Swaziland okuthiwa iphudemo. Kanti ke thina iqembu lethu lamakomanisi lilamalunga avela emabandleni atshiyeneyo ezombusazwe. Kuba lula nxa silamakomanisi kulama political parties ukuthi ke ama political parties njengoba kukhangelelwe ikakhulu kuya ku-2018 ukuthi abantu amabandla lawo kahlangane akhethe umuntu oyedwa ozaba nguye ozomela ukhetho lukamongameli, umuntu oyedwa ku-constituency ozamela ukukhethwa abe ngu-member of parliament, kuwadi abe ngu-councillor. Sibona lokho yikho kungasebenza ukuthi sikhulule izalwane zaseZimbabwe. Ngoba amakomanisi into ayikholelwayo akholelwa entweni okuthiwa yidemokhrasi. Ngoba nxa kungela demokhrasi abasebenzi kabanelisi ukuthi bathole inzuzo, njalo futhi kasanelisi njengamakomanisi ukuthi senze lokho kuthiwa ku-transfer ama-means of production to abasebenzi. Kumele kuqale first kube le demokhrasi.
Hallo ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, ongomunye wabakhuthaza ukuvuselela isikhamanisi kumbe i-communism ngesilungu. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zedede esigabeni seMathabeleland South, eMathabeleland North uqolo, zithi zithwele nzima ngodubo lwenyamazana zendle esezidale umonakalo zadla izifuyo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi umnumzana Nikisa Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, izinqwele zikhona ziyadla inkomo, kodwa ke akula compensation abantu abayithola. Izinqwele zakhona ezinye ziyabe zilama-tags, zilama-bands. Kathesi recently nje zidlile eDingani, isigabeni esedingani, sabuya ngapha e-area futhi okuthiwa yiMagori, sabuya sidla imbuzi, singele sidla imbuzi esibayeni. Kodwa ke umbatshele be-parks reaction yabo iba asifutiseki ngayo ngoba akula compensation abasinika.
Okokuthi manje udubo lolu lubona ngani lungalungiswa njani?
Udubo lokuthi lungisiseke kubana esigabeni alwana abakhangele ngesigaba abayebe inkokheli zethu abanjengomlisa befuqele kakhulu kube parks ababona ngendaba le ukuze kube le form of some compensation ebantwini, ngoba abantu bangazenzela futhi kubuya kube licala ngoba kwaba le ndawo kubana abantu basithiya sathiywa leso silwane saba ludubo futhi ebantwini sokubotshisana lokubana kuthiwa babopheleni sibulaweleni leso silwane. Sabamba futhi umntwana phansi esigabeni okuthiwa yi-Chejo. Kulo mntwana ophansi nje sikhuma nje wangcwatshana owabulawa isilwane, umntwana kusekuseni ngama-8, kodwa up till now nothing was done to that family.
Manje okwakathesi nxa sikhuluma nje abantu baphila njani lapho, bayesaba yini nxa kusenzakala into ezinjani?
Ye, abantu bayesaba, kodwa ukusaba kwabo kabala isekeli ngenye indlela uthungameli lokali nendlela bona baqamba abantu abanjengabalisi kababi ku-forefront ukuba belungisise udubo lo North. Ngingazi ukuthi uhlupho lwabo labo bungaphi njengenkokheli esabe sikhangelekiwo ezikhangela izakhamuzi.
Manje laba abe national parks bona abalethesi icala lokubana lina yini elihlala eduze kakhulu lenyamazana kungani lingasuki?
Akusuzi kwenza ukuthi sisuke ngoba vele iarea esikiyo ngama villagers sinqelelene kuphela umthara esuka kuma highway Victoria Falls Blue Road kule thara esuka kona Bayesia edit yeyinqelelene ke iparks labantu on the other side the parks on the other side ngabantu akula enye indlela vele singasuka ngoba akula enye indawo abantu abangahlala khona abanikwanapha abakhona. So udubo lonolo silalo siba nendlela yokuhlala ngesikhathi sokulima silalo silinde indlovu sizibasele imililo sizitshayela amagabha sisenze sesilima-ke sishare hafu le nyamazane. But uhlupho esilalo kakhulu ngelezilwane elizidla izifuyo zethu kungela compensation. Njalo esikhathini esiningi izilwane eziyabe zilama-tag zikutshengisa ukuthi ziyabe zifuyiwe phakathi ngapho kuma-safari.
Hallo ke ngumnumzana Nikisa Sibanda umgcini isihlalo wezakhamizi zedede ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le edede. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Okwamanje sengidedela emuva kancane ngilijiye ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Phoebe Dube owendele eBinga ukuze asichazisele okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi inengi likhala ngendlala kanye lomnotho welizwe elithi umi kubi. Siyakwamukela kuhlelo.
Kuyabongeka, salibonani balaleli. Inhlelo zabo mama lokuziqhubeka siya phambili but imali asizizuzi. The group is 15 and above, abanye bayi-20, abanye bayi-21 but benza okuhlanganisa izimali sibe sesikweledana. Mina ngingu-community facilitator ime ngikhangela. Ngikhangela amagrupu angu-16 ngapha ngini but ibhinga yonke sile 71 amagroups. Bese siba lama cluster level association lapho ukukhulunywa khona indaba ze community labo mama ukuthi bayakwanisa yini ukukhuluma emhlanganeni sebe empowered yini. So ama cluster level associations lama thathu lapho eBinga sesikhangelela ukwenza amanye njalo i target group yethu ama groups sifuna ukuba le 100 lunyaka ungakapheli.
Ngubani owasungula lolu hlelo?
Wasungula lolu hlelo lwabuya nabe kinda note bazosifundisa ngokuthi omama lingadlala izandla. Bona babuya vaya besebenza labo beasilwizi ibasilwizi trust inhlanganiso ezimele yodwa bazosifundisa lokuthi kwenziwa njani ama i-meeting lamabhuku ama-analysis awe finance. So sesikwazi siyafundisana khona ngale le nhlelo zokuthi omama kumele azigcine njani la imuli zethu labantwana besikolo. So umuntu nxa labantwana besikolo eyimemba yegroup akumelanga abe labantwana abalova esikolo. Siyakhuthazana.
Kuyini isibisibili elikwenzayo kulolu hlelo?
Kuyaletha ukudla ngoba umuntu angathengisa iprofit yakhe uyazithathela ibe ngeyakhe. Leyana ayibolekileyo ayibisele ibisibolekwa ngomunye. Njalo sikhangela ukuthi omama ngapha eBinga abangeni ezikhundleni ezinkulu. So siyafundisana ukuthi kukhulunywa njani, nxa utsheye umhlangano ukhuluma njani, lokuma phambi kwabantu abanye balenhloni. Njalo sifundisana lokuthi lokuhlanzeka nje generally. siyafundisana le nkulumo ezinye ziyabe zisibambile thina njengabomama ezama sexual abuse lama violence against women siyawakhuluma khona ngale sibe sesithatha ilizwi lethu sibambene siyefika ezinduneni ngemapoliseni siyasebenza labo nabe women affairs.
Ziningi na indaba zokuhlukuluzwa kwabomama
ama abuse lapha ebhinga ande kakhulu especially ku early marriage ngoba abantu bethu bayakhitshe ezikolo besiyakwenda njalo akula muntu oreportayo. So thina njengezinhlanganiso zabomama siyakukhangela konke lokho. And last time sake saba labomama ababulawayo ngabomkabo begecwa nje iphongufa. So siyaphakama sisonke singabomama sihambe enduneni siyekhuluma labo sobhuku sikhulume labo bese sibiza amapolice ukuthi hayi ilo kuzeni problem le ayisiphathanga kuhle njengabomama. Nxa umuntu wakho nengabanjwanga sisuka sibifaka ipressure ukuze abotshe lowo muntu.
Bayeza na abantu kule imihlangano ngobuningi babo?
Hayi abantu bazimisele into esisiphambanisile indlala ngoba abaningi abalamadoda asebenzayo sebahambe emadodeni abanye bahamba kuzihlobo zabo kubobhuti besiyavakathi ukwenzela ukuthi bazabuya selidume izulu. But kathesi abaningi abaseleyo bonabo siyahlangana sibili sesikwazi ukuthi lanxa uchief ebiza umhlangano siyahamba sibili siyengena. Nxa ukansela laye lo mhlangano siyahamba njengabomama sifike lathi sikhulume sibili siphakamise amazwi. Kudala sasile nhloni sicathe ngemva kwamadoda. Njengoba usazi lawe ebhinga ilo kuzeni education yaphuza ukubuya. Yathi ifika futhi kwakhangelwa abafana kuphela kwathiwa kuyafundiswa abafana. So omama saphuza ukuzuza i-education. Kathesi kona zisiba labantu abafundileyo abangomama. But thina sesibambene sibiloko ukuthi siyakhuluma sibili inkulumo zethu. Bathi sesikubona ukuthi njengabomama kumele siziphakamise asimelanga simelele ukuphakanyisa. Namhla ngilomunye umama lapha phansi kwami owamagrupu abomama okudika izimali, ama-savings groups.
Oye,
ngiyathanda ukukhuluma naye kodwa yakhilizwe isiNdebele.
Kulungile, ungamqhubela ucingo azikhulumele ekhululekile.
Sithethele siNdebele, sanibonani. IsiNdebele sesimhlupha. Ime izina likaNgundi Memory Mudimba ndiri kwetwendi labana bangu ibathathu ndiri turi kuita kama gurupu turi kugweretana turi ma self help group turi kugweretana izi Malaysia twagweretana Malaysia watareka kubhindawoka kuti ivana vachikoro vatandigwipe kuchikoro mpo akudyana ichakurya kuti vana vadyane ichakurya akudyana sipfushizi iya kuchikoro asipa iya kuwachisa ivana ziroku ndigwasa akamboka kuti oyo mutavini waakasvika twakari pedhe sivire amabota akweni twakari yehedhe pekuti uri kuri gwasa tuvanakazi ino takachangamuka twakavusika vongo twakatarira kuri dyatira andiswe ikuti ivana vesu vadyane iziya kuri gwasa amwe andiswe takwambura kuti twasvika amusangano nikuva wamasabhuku nikuva iwachifi nikuva wakansila ngatazama kwambura andise tuvanakazi ngatawambura wambura valimbisika andise kuti munyika tuli vantu andise agama child abuse ngatazambura ambura mpakanyawa musangano unga wava.
Sibongile kakhulu kuxoxa lani kuhlela.
Alright Kalumba, siyabonga kakhulu bakithi.
Lo balaleli bekungunkosikazi Molly Mudimba owebhinga njalo lizwe lo nkosikazi Febi Dube owesinampande besixoxa labo bekhona le ebhinga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngiseWashington DC.
Hayi kuyabongeka sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela isizwe kumdlalo wenguqu elama Warriors ebelimele lisuke ngolwesine elizweni lilubhekise eGini liphuzile laze lasuka ngolwesihlanu. Lo mdlalo ngowenkezo ye-African Nations Cup.
sixoxe lomlandeli womdlalo wenguqu Cassius Jays Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi umdlalo lo uzoba nzima ngoba kind uthi iqembu lethu lidlala li away from home, njalo kubele injury ebekhona kwenye i-key player uMahat ukuda kwasha. So khonokhana hambo lathi kuzaba yi-block uZimbabwe side. Njalo iGabon angeke isinike umdlalo lo free kanjalo nje, ngoba ngilesho ukuthi labo ma bezibheke lapha khona babona ngathi ama-chance odi labo baye ku-Africa Cup of Nations angasondela kancane. Uzaba umdlalo onzima kakhulu sibili.
Esinye isikhathi sasizwe kuthiwa khona abadlali beqembu lama-Warriors bahambe bengatholanga imali, bengaphathwanga kahle lokunye okunjalo. Ubona ungani kathesi indubo kazikho yini?
Zikhona indubo kaziphelanga, ngoba lakhona sike sabala kwezindawo zamaphepha ku-internet bethi i-journey yokuya khona leGabon ibe-delayed. Game yakuthi ama-Warriors ayidlala khona ngale abahambanga ngesikhathi obumele bahambe ngaso. So kulokhala ngokunye ukulimaza ama-players, ngoba kumele bafike bathole ukuthi ba-traine kuleyo ground owazodlalela khona, bayijayele khonokho kwesikhathi esincane, bathole isikhathi sokuphumula, bakwanise lokutshintsha i-temperature, ngathi ba-acclimatize, ngoba ama-temperatures lapha e-Southern Africa langale phezulu e-Africa ngale ayathiyana. So kubanika isikhathi esincane zokuthi bajayele umumo womkhathi kuleso kulelo kulawo mazwe abaye besiya kuwo. Kuyingozi khonokuyani.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ungani ziyaphuma njani?
Kuzima ukuthi singathi tuzophuma kanjani, kodwa ngoba mina ngisekele iZimbabwe kakhulu njengoba njengomuntu waseZimbabwe, ngikhala ukuthi i-team yethu this may ingathola i-point izabe ihlale kuhle kakhulu, singaphumelela singahamba kuNations Cup ya next year.
Kodwa wena amathuba wabona njani ukuthi iqembu liyefika kuma finals e-Nations Cup?
Akhona makhulu, ngoba ngathi abadlali bethu abakuNational team bakhanya bangabadlali abaphezulu, sikhanyela abantwana babo umsona bayahlohlala babakhona. Ukhamabhilati ngomunye wakhona odlala kuhle, loba nje ngingabala kwesindawo ethi ungathi kasozabe kukhona lungisela umdlalo we-Sundowns we-Nations Cup we-Champions League. Angazi ukuthi qinise kangalani, kodwa maye ngabe engekho kuzaba yi-blow enkulu kuzimba, kodwa maye khona ngoba hayi abadlala kuhle abadlali, ama-chances makhulu kakhulu, sinawo kakhulu silo ama-chances.
Alo-ke ngu-Cassius Jays Manampofu, umlandeli womdlalo wenguqu, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Isigqili yame prisoner ingoma kamuyi uLucky Dube sigqibela ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Uhulumende usebenzisa umthetho wokumisa ukutshengisela wasungulwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Sekulabantu abafuna ukukhuthaza uhlobo lwezombusazwe olwasungulwa ngeminyaka yabo 1800 olwesikhamanisi kumbe communism. Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede sezidlelwe izifuyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, ngisithi libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.